So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuagasi ngolwesi ne mshaka 9 kumpalagasi 2021 igama ngontunga milinko mo nanzi ezihamba pambili kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli yamazwe omhlaba ngombuso okhululekileyo idemokrasi, kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngenxa yokuhlaselwa kwabadlali i-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya kunkulungwane ezine eze lamakhulu edlula isikhombisa 4,720. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kuzinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,813. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,271. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,183. Abakhokheli bamazwe edlula ikhulu labenhlanganiso ezizimeleyo bazaphatheka emhlanganweni oqoqwe ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden namuhla, wona ojonge ukukhuthaza umbuso okhululekileyo idemokrasi emhlabeni jikelele. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze abe khona ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Summit for Democracy usungulwa namuhla uphele kusasa. Uzaqhutshelwa enkundleni zikamabonakude omunye lomunye eselizweni lakhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Amazwe akhelane leZimbabwe anxusiweyo agoqela iBotswana, Malawi, DRC, Zambia, South Africa, Namibia, Angola, eleKenya, lamanye amazwe omhlaba agoqela eleBhilithane, Australia, New Zealand, Israel, lamanye achiyeneyo. Abasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa kanxuswanga ngoba uhulumende wakhe esephula amalungelo, kanti bathi eZimbabwe akula mbuso okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lanxa kunjalo akhona amazwe etheswa umlando wokubusa ngodlame afana lePakistan leDRC anxusiweyo. Kepha isikhulumeli sesigodlo sikaBiden iWhite House unkosazana Jane Psaki utshele umsakazo weVoice of America ukuthi ukunxuswa kulomhlangano akutsho ukuthi uhulumende weMelika uvumelana lombuso walelo lizwe. sixoxele lunga lebandla le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu othi akumangalisi ukuthiwa phandle kukaMnangagwa ngoba engombusi omubi.
Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu. Ikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ngomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo. EZimbabwe akulalungelo loluntu, eZimbabwe akulantando kaZulu, akulambuso wentando kaZulu. Siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke uMnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu. Siyabona ke sebusa ubusa ngocuku engena nje ama results aka announce asiboneke ngomhla ka 1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasotsha kwenziwa i-commission kaMoklante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma commission leyo ke singathi akuka implementwa uzofikela namhlanje. Siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu senchamisa ke uyavalelwa ke ku block emigwaqo ukuthi angabonike izizalwane zeZimbabwe ongenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basaba bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa. Sibone eMashonaland West omunye uchisela umuzi zokuqalisa ukuthi kwakhiwe lo muzi kutsha. So akula ke mbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abaningi eZimbabwe, abantu abalamalungelo agcweleyo. Yikho akumangalisi ke nxa uMnangagwa ejwe phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi kanye kuhlangano njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela.
Kodwa abezanu PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho.
Iye bangatsho njalo ukuthi abalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezana uPF kunjalo ke nxa abantu bemenywe emchadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi haka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kumzisa ubuhlungu ukuthi kanti ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini ukhethwa abanye abantu ke bebizelwa kumhlangano uqakatheke kangaka ubeke bengumchado ukuthi nampo babizela umchado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umchado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunatha kusenziwa yonke into wena kukhethwe ke kuthiwe ulomkhaza ke kuba yinto ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa yomfula uzame ukubambelela uthi hayi kakulandaba asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe. Amalanga amalutshwana adlulileyo umongameli uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media. So kusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte uluntu oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sokulicala elikhulu lona lelo. Kuyatshengisela-ke ukuthi eZimbabwe kakula mbuso wentando kaZulu nje i-detectorship esibona senzakala njengoba nitshelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa kavunyelwa kwenza imhlangano abantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu. Umbuso wentando kaZulu eZimbabwe hayi kawukho sibili yikho ke anxa bemthe phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi abalandaba kodwa kuyabachaya kuyabalimaza nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule othi akuba mangalisi ukunganxuswa kweZimbabwe.
Umhlangano wabacindezeli abahambelanayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe akumangalisi lokho. Ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njabo America yiyo asethulela izidera, yiyo amazwe njalo oBiden bona bayiyo abacrafta yona izidera leyo, bayingxenye yombuso osincindezela lapha kwilethu lizwe leZimbabwe. Basebenza le opposition, bayatshelwa yi-opposition okokwenza, nokuthi banxuse bani bayatshelwa yi-opposition eyiyo iyabe icela ama-sanctions sonke isikhathi ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions, kade sibacele lokhu bacele lokhu, yiko kwenziwa ngoBiden. OBiden kwaba ungakhangela kadesi usibuyile isikhonzisane se-United Nations, safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la ahluphekisa nje umuntu kodwa, njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo, akutholileyo lapha kuchiyenela khonoko okukhulunywayo, kodwa bakufuna ukukulalela lokho, bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana la khonoko lani lani, ngenxa yokuthi umamalwana akazange avumelane labo, wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba ama-sanctions. Abantu makhaza yibo abahluphekayo labo ukuthi abathagetwe ngama-sanctions vele akubathinti ngisho. Ngawo ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nxa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayishiye phandle, vele bemele bayishiye phandle, kodwa kuyamangalisa ukuthi nxa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo, kanti indaba bengayincusi iZimbabwe vele bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayitshoyo. Kodwa ngoncindezelo labo abalalo abantu laba vele basoze betshintshe indlela yabo, iZimbabwe vele bayalwa laba bantu. Hayi kodwa akusethusi njalo kusimangalisi into abayenza babe sesimene sinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi, bayancedisana nama-British hayi vele sincindezele. Udubo labo lukhona ukuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi.
Labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa, abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano, abantu abachothoza uMnangagwa bayabotshwa njalo nje, kanti lamalungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo. Uthini ngalokho?
Leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo, ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa, abantu bayahlukuluzwa, bala ilungelo loluntu kalinanzwa, konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo abasizondayo abazonda nje becasha ngomunwe, kodwa khona abakho kakhulu kulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi. Aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawubuyiselwe emakhiweni, ama-sanctions avuke ngekho, konke lokusola khonako kuyavuka kungekho. Ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe nanxa into ezinye zazisonakala njani emuva le, babengalandaba olungelo loluntu lwanangakhulu babengakhulumi ngalo emuva le, baqalise ukukhuluma kwaba lomonakalo omkhulu owomele ukukhubatshazwe ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lwama-British, kodwa azijulela zwi, kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho. Ilungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhulume ngokuthi ilungelo loluntu kalinanzwa, ukuthi abantu bokuthetho luyatshontshwa, lutshontshwa embusweni kaMnangagwa lowo khona kathesi. Umbuso lo ulokuthula, ulokukhululeka kwabantu, yibo abantu bakhuluma intando yabo, abanye bazenzela intando yabo, even abakhankasayo bakhankasa intando yabo. Akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi akhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo. Akula muntu ovalelwayo lokho, ngamanga lawo asoqiniso leli abalikhulumayo. So ngawo ke hayi into yalaba abantu yingoma yasuku zonke, abantu sebenze bediniwe ngayo ingoma yabo le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Amapolisa anti abophe abasolwa ababili ababalisa isotsha kanye lomunye owaxotshwa esipholiseni phezu kokukhuthuzwa kwenye imuli eHarare ngomvulo. Igama lesotsha nguVirima Inyantoro, njalo owayelipholisa lo nguFrancis Takura. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi ababili laba bayingxenye yezigebengu ezinhlanu ezingenele imuli yowake wabalipholisa oseligqwetha uMnumzana Joseph Nemaisa behlomile besithi bafuna imali. UNemaisa yena owayengekho endlini ngaleso sikhathi waphanga watheleka esetshayelwe ucingo indodana yakhe, wabuya walwisana lesigangi lezi ngompopo wabulala ezintathu ezivalisa uBrian Koga Tendere, uCharles Chirara loTari Rogora. UNemaisa unconywe ngabanengi besithi uvikele umdeni wakhe. Ababili babafi laba babikwa labo babe ngamasotsha. Ababili ababotshwe izolo babaleka ngesikhathi uNemaisa edubula abanye babo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni. Ukuthi kakhulu amasotsha, amapholisa, ama-CIO, imbhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni, kuyakubonisa ukubana i-security yelizwe isisesimweni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibanga. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasotsha lawa lamapholisa lama-CIO, khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini, kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abasebeziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela muntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebengu, kufuze sithi kuyini imbangela yobugebengu nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefuna. Ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi, kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapholisa nje all over adiziswa. So mbona ngazathi khonokho other than ukuthi singathi abantu ba-corrupt, kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile. Ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshwe kade emsebenzini kuyini engoluzayo, ngoba ngabe kuthiwa abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akufuzanga ngigange ngoba ngiganga kanye ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siyakukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe lase-South Africa, and ilizwe leliyana selitheka lisoze li-extend ama-permit, abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni, ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi beletha amaqhinga okuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe sokuze siyifake ezandleni zikamvela ingqamu.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Ikroniko ithi kulezikolo ezedlula ikhulu esezihlaselwe kakhulu ngomkhuhlane we-COVID-19. INewsday yona ithi sokulokungahlaliseki okukhulu elizweni ngenxa yokumemetheka komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Sunboy Leah kuzuza aphunda azindazi. Ngiyatshona kodwa ye sithi siphawule nathi bakhithi ngalesi sikhathi siyezwa amahuhahuha, kumbe sithi sikeka sakubona la kuma-TV u-president weZimbabwe announcer ukuthi ye umuntu ufanele quarantine abantu abasuka emazweni angaphandle mabe besiza bani befike be quarantine lapha eZimbabwe hayibo hayibo president usuchaye eceleni quarantine njalo abantu ngalakho ukudla okunapho kokunika abantu uyeta abantu bazazibhadalela kwake kwayenziwa ngapi konoko sibonile amanye amazwe quarantine abantu kodwa kade bengajoti umuntu uyazibhadalela yonke ama expenses akhona uyazibonela so lokho sikuqala ngeZimbabwe kodwa singamangali futhi akusimangazi ngoba siyakwazi ukuthi izano ihleli vele yona iletwetwe ihleli lovalo ibonile ukuthi mayingasayenzanga lawo maqhinga abantu ngobuningi bazayikhaya befike bebhalisele ukuvota ibisitshaya 10 mil so yindlela yokudestroya abantu ukuthi bengayi kuvoteni ekhaya kuyabhalisele ukuvota hayi sithi ebantwini abantu lingasabi hambani abantu liyebhalisele ukuvota bakhithe omunye nomunye avotele iphathi ayithandayo avotele iphathi ayithandayo siyabona vele siyayisibona amanye amaphathi edliwa kabantu akwanje kuyevota sibili abantu abangasabi lutho abantu asihambeni ngokuningi siyebhalisele ukuvota beze ukuthi lathi izimvo zethu zizwakale siyabonga
njani lonke izihlobo ezinhle zonke ezilalela iStudio 7 esipha indaba ezilomgqanjo labasakazi abayibo abasiphakulelayo niyaphila kodwa zihlobo okokuqala nje lonke nje livike bakithi corona corona shua ngoba umuntu esefile siyabe sesisolana sithi umbeni uloyiwe umbeni yini ngokudabuka kwezihlobo zethu kodwa vigeni bese sithi bakithi kulesikhathi sokufikhona esamakhampeni njengangithi ngikakhulu emadopo bakithi asibe ningabantu sonke esizwananayo omuntu ephathi yakhe engasoleyo omunye kakhulu okucaphula omunye nxa efuna omunye ukuthi enjene kweyakhe bekhulumisane kuhle sizwanane loba sekuphelile umsebenzi sokuvotiwe singazondani sizokusizwanana ngoba hayi yikho lapho kuzondwana khona omunye lomunye uqhakathekise yakhe ungathola ngathi yakho iqhakatheke kakhulu nomunye utshela umuntu ngayo umtshele nje njengomuntu omncane ngayo okwazi ukumtshela kuhle kwenzela ukuthi ekwazi ukuthi umchasisele into ayibonayo ungasebenzisa ugodo asebenzisa ukuthuka omunye umuntu hayi lokhwana kakurayithi ngiyabonga umageza efumuku
Studio 7 siyabingelela igama ngumehluko wawonyoni inzalo endaweni yasemakhokhomba laphana eNyamendlovu sakazi bengicela kakhulu ukuthi mhlawumbe male odiwe ngahamba mhlawumbe izwakale yonke indawo thina endaweni yamakhokhomba laphana asina umgwaqo lapha asina umgwaqo ngempela uyabona ikakhulu uma kuyisikhathi sezulu lisina kanjena hayi sokumele sime khona lesenta eNyamendlovu kuba wanye mhlahlathi ebhusini imoto zicina siyakufa khona ebhusini sibe sicela nje ukuthi uma uhulumende ethi ufuna ukusilethela intuthuko yokuqala endaweni ngumgwaqo ngoba into engiyaziyo ukuthi intuthuko iza ngomgwaqo if ungalamgwaqo endaweni uyantuthuka izamo intuthuko yokuqala ngumgwaqo uma ngingasilungiseka nje umgwaqo ugrade nje kahle esifakela ngomabhrijinyana nje omabhrijinyana kudlule ezidakeni laphana kuyefika emakhaya hambe kufilufa nje amabhriji nje umgwaqo nje yiyo intuthuko yokuqala yabona uma kuthiwa kuza intuthuko endaweni umgwaqo yokuqala intuthuko iza ngomgwaqo akazi ibe yinjiza phezulu intuthuko iza ngomgwaqo esilungisele nje umgwaqo kolona sebakhanga ngoba vele umgwaqo wakithi nje wenyama edlovu usuka nje obulawayo nje hayi unophelile impela kodwa uma siphuma ngale sisemakhaya thina hayi lapho ke sokubonakala kakhulu bengicela nje ingcunqo zakhulu ukuthi abahlonipheki ngoba indawo yakithi lana eyindawo elabahlonipheki abaningi kakhulu laphana sibancenga ukuthi abahlonipheki labo kuncane nje besizame nje ngomgwaqo umgwaqo nje yazi ezinye izinto siyazibona kodwa umgwaqo ngiyo oletha intuthuko endaweni yonke umhlaba waphandle ngomgwaqo intuthu wayifika endaweni siyacela abahlonipheki baningi kakhulu ngemvulo iqamba amagama indawo yakithi le inothi abahlonipheki bahlonipheki akulibukeli kubona esikubonayo siyacela kakhulu ukuthi lisuzele umgwaqo ikakhulu ithina ngingikhulumela indawo yakithi yasemakhokhomba siyadinga umgwaqo lapha eNyamendlovu konke kusehla uze kuyefika khona le emagwadini usungisele lo umgwaqo ukuze intuthu konyana uncane ngoba intuthu iza ngomgwaqo ayikho intuthu yakuyiphapha phezulu ngiyabonga umsakazi sengathi le odinga futhi
Linda linjani linjani basakazi basakazi be studio 7 hey sizokudana kakhulu 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 ngifaka baba udewa mavinga hayi sisithi tu umdeni wakwa mavinga ah sizobuhlungu kakhulu kakhulu iciniso lihle ah lokukusishaya isibili ah usishaye ngaphakathi akusithintile kusithintile amangamabi ah very sorry uchinkala ngathi ayesikhala hayi sikhulu kakhulu esingakwaziyo lokuthi sizavalwa ngubani lobaba ah inhliziyo zebuhlungu shuwa zebuhlungu ngiyabonga abasana bahle
kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasosha e-United Nations ayisikhombisa alondoloza ukuthula kwelemali ngemva kokuba imota yawo inyathele ibhomba. Umsakazo munye uthi ele Uganda selisole iMelika ngokwethesa umkhokheli walo wamabutho uMajor General Abel Kandiho izijeziso phezu kwamacala awetheswayo awokwephula amalungelo kaZulu. Sizigqibe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula ezenguqu ku-Premier Soccer League isidlulisele phambili eminye imidlalo ebimele idlalwe kuleviki ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko okutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyithobano nomunye obekumele idlalwe kuleviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli yabalo mkhuhlane we-COVID-19 okuthi abengiyeka yenelise ukudlala. Umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu le-Harare City kanye le-Leyada udluliselwe phambili njalo nxa konke kuhambe kuhle usuzadlalwa ngeSonto. Ngomgqibelo bekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belo mkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo edluliselwe phambili ngabalisa obekumele kube phakathi kweqembu le-ZPC Caribe le-Triangle obekumele kube phakathi kweqembu le-Black Rhinos le-Cape United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu lewawa kanye lelebulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa ozakuba phakathi kweqembu le-Ingezi Platinum Stars kanye lele-Herentals enkundleni ye-Powerpup kanye luzakuba phakathi kweqembu le-Chicken Inn lele-Tenex enkundleni yeluveve. Ngesonto iqembu lebulawayo Chiefs lizadlala lele-FC Platinum naseluveve kuCity ele-Harare City lele-Yadaza ngqingilana enkundleni ye-National Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu le-Manyika Diamonds kanye lele-Highlanders kanye nobekumele ube phakathi kweqembu le-Dynamos kanye lele-Cranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso ye-Premier Soccer League kuthi iqembu elizatholakala ubani labadlali abedlula isikhombisa abalo mkhuhlane we-COVID-19 liyamiswa ukudlala. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belo mkhuhlane lo. umongameli wemelika umnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli zamazwe omhlaba ezedlula ikhulu bexoxisana ngombuso okhululekileyo kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba kanxuswanga ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngemva kokuhlaselwa kwabadlali COVID-19 kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi untungamilinkomo.